Inhlangano ye-AFDB liphele ezimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze lithenge imitshini yakulezi nsuku eye-digitization. Umholi wale-ibhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project, which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakala lapho esipha khona imali engange $10 million. Loba nje imali le ingekho neni, lethemba ukuba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iphalamende lokugatsha luka-Auditor General.
Okwamele izimba emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo unkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi yenze umsebenzi wethu okukholektha umthelo i-tax njenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umazane uqhubeke esithi ugatsha lwezimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze lizwe singaphili ngezikwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithe esikholektha umthelo we-government ukwenzela ukuthi ama-programu wonke awe-government ayenze. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singameleli amanye amazwe nezikwelede ukuthi siyenze ama-programu e-government.
Obemele nobhala wedale ephalamende unkosikazi Helen Dingane wazise ukuba imali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenziwa nguhulumende.
Ye, thina njengephalamende emalini le sithole imali eyi-$2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama-portfolio committees. Njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i-training academy ephalamende. Ama-committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo city oversight eyama committees. So yikho abazancediswa khona imali le.
Udingani uqhubeke esithi imali abayitholileyo izanceda ukufundisa izisebenzi labameli bephalamende ukwenza umsebenzi wabo kabanzi.
Then phezu kwalokho, njengoba nje sizaba le-training academy esifuna ukuyiqalisa, sifuna ukwenzela ukuthi si-enelise ukufundisa ama-members of parliament lezi zisebenzi ze-parliament ukuthi zazi umsebenzi wayo we-parliament ukuthi uhamba njani. Le academy sifuna ukuthi nxa isikhula saqala safundisa abethu ama-MPs abe-parliament of Zimbabwe le-staff, kodwa sisuka lapho siyabe sibona ngani sizakhula sibe senelise ukufundisa abanye abantu abavela especially ku-SADC region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe e-Africa. Ama-committees ancediswayo ikakhulu angu-7, i-committee ye-budget finance and economic development, i-committee ye-public accounts, i-committee ye-mines and mineral development, i-committee ye-women's affairs, gender and small to medium enterprises, i-committee ye-energy and power development, i-committee ye-industry and commerce, le committee ye lands, agriculture, water, climate and rural resettlement.
Ibhanga le-Africa Development Bank selesikhathi inceda eleZimbabwe kuhlangothi ezishiyeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Edale lephalamende kulamakomiti athikaza ancedakala agoqela ebona ngezemigodi, ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe e-budget, e-public accounts, ebona ngabesifazana lamabhizimusi amancane, eyezokulima, eyezamandla kagesi lamanye. Ngimele isigo sezenisi eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.